Ya, ukubalwa kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kutshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into ebanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka lapha lalaphaya, njengoba kulo ngitshela ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa-ke kakutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ikuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa selingasafundi njengabantu, liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo-ke indlela abala ngayo amavoti indawana zonke elizwe lweMelika kuyathiyana. Abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besebenzisa amaphepha, abanye sebesebenzisa amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa-ke yona ngokwayo usiqoxe lasendaba, hhayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.